besicela ukuthi kukakhulu kuzakhamizi lathi singekusane lekhansi kwenzela ukuthi into lezi zingasikhathazi. Nxa singabona i-timetableyana siyilandele sihle sama ukugcina amanzi eneleyo ukuthi lathi senelise ukusebenza. But okwakhathi siqiniswa yikuthi thupho luba khona yikuthi kwezinye indawo amanzi kuyafanele kwamanye amasebe akufanele ngayo abuya enxa yesithi abuye njenganamuhla. Kodwa uthole ukuthi ayehluleka ukubuya ngesikhathi enxa yekufanele abuye ekuseni agcine ebuya ntambama. Kodwa esakunanzelelayo ukuthi nxa kube njalo i-council la iyagcina ilethile ibhawuza engxa ibhawuza yokuthi aluba lohlupho lokuthi babona sokulamalayini amade ngenxa yokuthi abantu babe bengazilungiselanga ukuthi baze bafike kuleso sigaba. Kusho ukuthi ngayo i-council iyafaka amabhola basebenzise ekugezeni bahambe basebenzele ama-toilets.
Uhlupho lolu luphatha njani izakhamizi soluhlangene lokokucitshwa kwamandla amagetsi lokunye?
Elapha eZimbabwe kumbe lapha koBulawayo uhlupho esilale ukuthi izakhamizi zifana lengidi ngathi iyalunywa ngathi iyatsha. Ngoba uzananzela ukuthi akusakhala ngamanzi, akusela magesi, akusahambeli futhi ngoba ngazo kumnyama kusahambeli. Sibona ngathi ihlupho lesilalo kathi esiphoselwe yi-council. Engxenye la ukhulumeni sofanele zabe ukungenela zama ukuthi zakazilungisa ngendlela. Ngawo uhulumende vele uyafaka amanye amagama. Uhulumende ngiyofanele alungisele ukuthi ayi-raw order ukwenzela ukuthi ikhadi yenzeke ukudraw. So sibona ngathi la magama asekhona okwalesi sikhathi phose asemalutshwana uhambelana labantu i-population esilawo koBulawayo. So-ke besikhuluma ukuthi hayi njengezakhamizi ukuthi uhulumeni la ngabona okokwenza. Lezihambe ezotaphodeleka ziyakhulunywa but ikhanya ayipasi. But xa engaphasi thina uhulumende kabe ngamanye ama-alternatives ukuthi at least enelise ukuthi afakele abantu amadamu eduze. Kodwa bese sithi lo council kazame ukuthi lapho ongela ama-balls khona azame ukufaka ama-balls ukwenzela ukuthi at least abantu baphathiseke ngesikhathi sokunzima.
Uhlupho lwamafutha ezimota-ke?
Njengezakhamizi besitshelwa futhi lapha sinanzela i-council isitshela. Isithi yona kwezinye indawo velele imota zene ezithwala izinto azisoze zenelise ukuba khona ngenxa yokuthi akula disela. Kungaveli khonapho ungakhanyela amalayini akhona amadizi athole ukuthi silamaroli amakhampani ofanele ngayo asebenza abhizile alayini le emagarajini lapha le disi labona ingekho. Sibona nje ezimbabwe kwenzakalani and khonoko sikhuluma nge-economy efileyo sibona ungathi khathesi umoya idizili le ndaba yamagesi. Hhayi i-economy yezimbabwe sibili sisiye emangcwabeni esigqitshela asibone kule nto ezalunga.